ndaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolwesithathu ekuseni mhlaka 11 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amakhansili amaningi athi aqhubeka esehluleka ukuqhuba inhlelo zawo ezifana lokuvutha izibi kanye lokulungisa impompi ezithwala ingcekeza ngenxa yokusilela kwamafutha epetulo ledizili okulokho kuqhubeka elizweni.
Kubi kakhulu ukuthi siphile singela mafutha ezimota ezokuthi laba abafuze bayenze lowo msebenzi bawenze ngokuphangisa. Akulunganga, especially ngesikhathi lesi esikuso esokuthi kusokucina kuphuma imikhuhlane yone ye-coronavirus.
Isilwane esivulele isisebenzi sikaloliwe uThomas Maphutha ngeviki edluleyo eDayton sibikwa sesithwalise nzima izakhamizi kulendawo.
So abantu bahlale bevalweni okwamaqiniso labo bayakhuthaza sibini ukuthi ababona lezi nyamazana lezi abe-park namanye ama-social stakeholders babone ukuthi isilwane lesi sibulawe lokuhlanga singakayenziwe le-drug damage.
Umnumzana Joe Biden, ilunga lama-Democrats eMelika ophakathi komncintiswano wama-primary elections ebandla lakhe awokudinga uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwalo umnyaka. Unqobe omunye wakhe uSenator Bernie Sanders emadolobheni amathathu abalisayo leMissouri, Mississippi leMichigan izolo ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amakhansili amaningi athi aqhubeka esehluleka ukuqhuba inhlelo zawo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa impompi ezithwala ingcekeza ngenxa yokusilela kwamafutha epetulo ledizili elizweni. Amakhansili athi abhekane lodubo lolu agoqela eyakobulawayo eHarare leyemaSwingo. Lanxa uhulumende esevumela amaningi amagalaji ukuthengisa amafutha izimoto ngedola leMelika, amafutha la elokhu engatholakali njalo lapha atholakala khona kuyabe kulendwendwe ezinde kakhulu. Untungameli Inkomo weStudio 7 uxoxa loCounselor weDivara Sekwa kuward 39 eHarare, umnumzana Thamsa Nqahadebe.
Konapha ngikhuluma nawe so imota iku-end kodwa singabantu ababhizi kakhulu ngoba sifuze sigijime lapha nalaphaya zama ukuthi izinto zihambe kuma-community ayethu. Hhayi, lapho uhulumende ufuze enze something ngendaba ye-fuel shortage.
Le ethengiswa ngedola leMelika yona kalitholi yini kumbe kalilalo lelo dola?
Uyazi ukuthi sivele umthetho okhona, ipolicy ekhona ithi kakukavunyelwa ukuthi sisebenzise i-American dollar. So ukuthi abantu bathengiselane noma ukuthi lihole noma ukuthi uthi uyayizuza ungayizuza ngapi, kasilayo. Especially thina amakansela kasila okunye esingathi sikwenze ukuthi kuthini kuphumise i-American dollar. Khona kuvele kukhansili ngokwayo saliswa ukuthi umuntu ose-America noma ngapi abhadale le mali in form of American dollar kabakuvumi konoko noma ezifunela yena yedwa kabakuvumi konoko.
Njengomasipala ukusilela kwepetulo ledizili lokho lingathi kuyaziphazamisa yini inhlelo zenu? Nxa kunjalo kusiphazamisa ngandlela bani?
Njengomasipala kathesi thina sihlala njengami lapha namanye amakansela akuma identity suburb. Lisiyazi ukuthi infrastructure yethu engendaba zamanzi ngendaba zamasuwa isiluphele and for a long time kayizange irehabilitetwe. Okutsho ukuthi kathesi sesibona ama-blockages amaningi kuende angaba yisiko ukuthi lathi siqaphele kakhulu ukuthi singayenza njani ukuthi sivimbe ukuthi ukuthi kungabi lokugcina sisiba nemikhuhlane ngendaba yama blockages lawa. Kubi kakhulu ukuthi siphile singela mafuta ezimota ezokuthi laba bafuze bayenze lo msebenzi bawenze ngokuphangisa. Akulunganga especially ngesikhathi lesi esikuso esokuthi kusokugcina kuphuma imikhuhlane yone ye coronavirus. Uma kudingekala ukuthi umuntu agijinyiswe ebonakele ukuthi angaba nayo ingabe idaria lezi eziphumayo akufuzi ukuthi izimota zibe namafutha ngokuphangisa kodwa siyaswela ukuthi singakwenza njani uhulumende ancede khonapho.
Lo Councillor Thamsanqa Hadebe weTsevarasekwa kuward 39 eHarare ubekhuluma ecingweni lontungameli Inkomo weStudio 7. Isilwane esivulele isisebenzi sikaloliwe uThomas Maphutha ngeviki edluleyo eDethe sivikwa sesithwalise nzima izakhamizi kulindawo. Ugatsha lweZimbabwe Parks lutshele iStudio 7 ngomgqibelo ukuthi kuthunyelwe ingcwethi zenyamazana zendle ukuthi ziyocubungula okwenzakalayo lokuthi libulawe nale libhobesi. Umoyi ubikwa wehla esilindweni sesitimela esithiwa Kennedy Siding. Kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla wangena igusu lapho kwakulesilwane lesi sambulala kodwa asizange simudle. Wokudanise izihlobo labangane bakhe abamngcwabe ngesonto ekhaya lakhe eChinoyi yikuthi ubevele edingakala ukuthi aziswe ngokugula ukayise laye obhubhe indodana yakhe isibulewe isilwane babekwa ngelanga linye elangesonto. UChris Gande uxoxe lo councillor weDethe umnumzana Stanley Torima webandla leMDC ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sahamba kuhle ukuyomuweka, sasebenza kuhle, but iqiniso nokuthi badabukile izihlobo zakhe, badabukile abantu bendawo yangkhona. Hayi, umuntu obekade ekhona vele, hayi, baphathekile kakhulu.
Njengoba sizizwa kuthiwa umuyi uthe ehlaselwa yisilwane ubevele engumuntu obemele atshelwe ukubana uyise laye kasekho, lithole yena isebekiwe na?
Samthola engakabikho abathi bamelela ukuthi abezebalalisa one ndawo ndawonye isikhathi sinye, but into yayikhona kukanya ujaka nguye wacala ukubhubha, so bayezama ukuzomthatha ukuthi ha umdala ngala yakusama ngakhuthi izinto kungcono siyebonana la engakathi. So besazama ukuthi bemdinge khonaphana kathi yena wayezezile, so yikho kwathi nazo ukuthi sebemfonela ngale ekhaya ifoni sizele ngangangapha kwezinye izihlobo abangani, yikho sebemthelalwana ukuthi umuntu lo kambe kuyomthola lo sesubona khe. So hayi, abantu badabuke kakhulu saba buhlungu, kazwisa ubuhlungu. One family, one time, 1 hour, and all that. Sikwangukuthi kade ungumumo ongarayithanda.
Sizwa kuthiwa isilwane lesi esimbuleleyo silebizo njalo siyadingakala, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Abakwazi zeganga lezi abasebenza khona ngalo, ama-professionals angkhona, baya indlela umaphana anyathela ngayo bayamazi. So kunjalo kule record yokuthi even izimota sometimes kade ezigijimisa. So mina njengokubona kwami okakathesi umaphani ulolakha ngithomi ulolakha lokwana ukuthi engathi ethi 1v1 lo muntu, so siyazi you can count ukuthi umuntu wangkhona uyabe sezabulawa.
Kuhamba njani izakhamizi ziyahamba yini ebusuku kumbe vele selingabantu elihlala lisezindlini kungabantambama?
Asuku zonke abantu bayahamba even kusobusuku, but lo mbonakalo wona lo kathesi lezi nsuku batshintshile kulabalutshwane nje, but abaningi hayi sebesaba ukuthi nxa umaphane ngahambela indawo yenaleyi singalahlekelwa lempilo. Akusiko kuqala ukuthi isilwane sibulale umuntu, lo mntwana wabulawa phakathi emaphandleni entshinjewu kathesi lethi singakw
kwanza ukuthi sizivise izama ukuthi hayi khale eganyeni umuntu lokade esegangeni but konoko ukuthi siyabisa nalo muntu umuntu engasiqalanga konoko ukuthengiswa ukuthi hayi asiso asisalungani isuri yamshonale so abantu bahlale bevaleni okwamaqiniso labo abayakhuthaza sibini ukuthi abawona lezi nyamazana lezi abeparks lamanye ama-nelsis astakeholders abone ukuthi isilwane lesi sibulawe lokuphanga singakayenzi a lot of damage.
Lo ngumnumzana Stanley Torima ukansela wedethe engowebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Uhulumende uthi indlela umkhosi wokunanza ilanga likazivuse Independence Day uzakuba wehlukile njalo ubukeka kuleminyaka edluleyo. Umkhosi lo uzaqhutshwa eBarberville Stadium koBulawayo phakathi kwenyanga ezayo njalo lokhu ngokwakuqala ukuthi ungenzelwa eHarare. Isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Monica Mutswanga utshele intatheli izindaba izolo ukuthi abazaphatheka kulomkhosi ngabasekhaya lakwamanye amazwe. Idili labantwana liza yandulela lomkhosi eTrade Fair koBulawayo mhlaka 17. UMavela Sinakamba odlalela i-Aston Villa yeBhilithane yena engowewange nguye yedwa kuqembu lakhe onconywe ngumkhokheli waleli qembu uDean Smith ngomvulo ngemva kokunqotshwa ngeLeicester City 0-4. Iphephandaba leThe Herald lithi uDean uthe uNakamba nguye otshengise ukudlala ngokuzimisela njalo emaka kakhulu kukanti lebhola hube liqhubela abanye enkundleni yeKing Power Stadium kulelo lizwe lanxa nje bengasanqobanga. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ukhuluma lolathi emakho lapha eGwanda. Hey, thandi ngikhuluma ngodaba le-coronavirus lolu. Udaba le-coronavirus lolu sibhekana lokuthi sokuzaba izikhathi zokuthi abantu kube imihlangano leyamaphasika, abantu babe lembuthano. So abantu uzuze la sesisaba nxa kulabantu ababevela kachana bebuya embuthano enjengana le ukuthi bagcina bemethekisa impilo enje plus kukhanya ezempilakahle yakithi ngaphe eZimbabwe ivele ikhanya ingani phansi ukuthi ngawo uhulumende sibili uyakunanzelela sibilokhu akuphuthume sibili masinyane kuthi lalolu daba lukayitayitamarura ayi uhulumende ngawo uyangenela ukuze kuphathiseke laba bembulabala ma esewadlula kulo mhlaba abikwe phela kuhle ukuze kwazakala ukuthi hhayi ubani ulele laphana kulokuthi nje acatshe nje emthokotho-ke. Hhayi
hhayi thina siyaphila. Likhuluma noNcube esendaweni yaseGoli. Wabakade ekhuluma omunye umuntu wayabuza ukuthi kanti uma sithandaza sithandaza uNkulunkulu sisithi uNkulunkulu kalwele uSatani, uSatani wakhona ohlukumeza abantu kungubani? Namanje sisabuza ukuthi khona kathi abantu behlukunyezwa kangaka begcwele amazwe bekuphula amalungelo abantu aphulwa ngubani? Into efanele yenziwe ukuthi i-international military ingenele kususele umbuso lo wamasosha lo khona kwamanje, ngoba sisuke embusweni kamgaba sesingena embusweni wamasosha omunye ohlukumeza kakhulu ukudlula lo kamgaba. Ngiyabonga.
Mina ngesingami ngibona kungekho nje ukunakwa kwamalungelo abesifazana eZimbabwe. Umuntu wonke emhlabeni uza ngowesifazana, ehlukumezeka, esizwa izinhlungu, evisa umuntu emhlabeni. So wonke umuntu ohlukunyezwa yi-government ozwa ubuhlungu kakhulu ngowesifazana kuqala, before sonke sizwa ubuhlungu. So akukho lokhu kuthiwa kunakwa amalungelo abesifazana. Amalungelo abesifazana avele ahlukunyezwa kudala. Abantu sifanele sikwazi sikubeke njengoba kunjalo. Ngiyabonga msakazi, ukhuluma noHlongwane lapha obuye ekhezi. Ngiyabonga.
salbona ni asanazi umfazi zahuroni kanti kambe thina abantu abadodzi singakujabulela nsuku zonke ukuthi nxa ngolesine kukhulunywa ngokuthi omama bayancindezela thina yithi abancindezeli phela kungani omama bengaziphileli bodwa nxa bebona ukuthi thina singabancindezeli abantwana babo abafana izinto lezi nje ziyindlela ze-divide and rule yikho kwisendu lesi-India bahle baluyala bathi vele abalungile vele kanti lelani ne-culture namhlanje kwathatha yithi abantu abamnyama njalo abantu besilungu nxa bebisa imithetho yabo bayibisa le mali phambili ukuze abakhokheli bayilandele bengayilandela ngoba befuna ukuphilisa imali babe sebeyifaka amakhandlela kanzima singakhangela mina lapha nxa ngiyidlala khona ngotshani xa ningakhaphampanisi ngibona ngani i-85% yabomama kabayidawa abathathanga njalo asizobafakathatha ungakhathali ukuthi umuhle okunganani ungathi uyadingisisa thina esihlala khona imbangela yiyo abalungile yokuthanga bayiqhazayo senala u-50-50 akusela nto nje funa uhlala nomfazi ngenxa u-50-50 lathi khona ngale elizweni khonapho kuyasondela sokusondelela ungakhangela abantu behlukanayo imizi iyehlukana suku zonke imbangela yenaleyo kodwa omama labeli babeka phambili laba abakhulumayo kababubeki khonokho bangabahlukuluzwe ngobaba vele ongahluphekiyo phakathi kwelizwe kunohlupho olubuya luthi lulante umuntu ongumama nosasili phakathi kwelizwe lelelo kumbe wonke umuntu uyahlupheka ake siphumeni iqini eqinisweni ukuthi nxa kwathi liyathi omama bayahlupheka kakhulu ezimbabwe ikakhulu abasemakhaya obaba bakhona bahlala baphila kuhle ngibona ngani nje i-divide and rule esingene emakhanda abomama enza olutsha lidivose nsuku zonke kasali ukuze ukhangele okunye kodwa ungani sokudlulisa amalawulo
ngiyabonga igama lami uSibusiso Nswele ngisacela ukuphawula ngodaba engilubone elunye usirculator lapha ku-social media kunento engiphatha kabi kunempuphu ekade ifanekisiwe lapha ibhalwe uruwayo nibasidelela kakhulu ongakuthi mina angazi ukuthi abantu basendebeleni kungani silalisa inkophe kanje abantu bedlalela phezukweni kungani ma kukuthi umuntu ulimi mhlawumbe kakwazi ukulubhala ecele mhlawumbe ebhalelwe ngabantu abayibona abakwazi ukubhala ngaleyo ndlela siyacela ukuthi abayibona abakhiqiza ivaleyo mpuphu abafonele ku-Studio 7 bekhansile idoti yabo le ebhalwe lapha
umuzi olomama uqinile kakhulu ngoba ungananzela omama ayibasephethe imizi bexhaswe kahle nguhulumende ngama-NGOs ilizwe lingaphumelela lingathuthuka kakhulu abomama bayalima izingadi emakhaya emadolobheni manje sekufana nje thola kule mbhida bezithengisa bezama lokhu nalokhuyana ukuze kube nokudla endlini obaba abanevele sesilenga ngabo mama yikona nithumelele amavesi ukuthi umfazi owakhayo osebenzisa izandla zakhe ngohlakaniphileyo oyisiwula ngezandla zakhe uyadiliza ohlakaniphileyo uyakha yiko ngananzela omama abahlakaniphileyo imizi imile so ngiyafisa singayo igovernment iyangenela incedisa onto ongumama especially emakhaya ngesikhathi sendlala engaka nesimo somnotho simiyukubi kangaka abantwana balala bedlile ngabomama bebamba lokhu nalokhuya ngikhuluma nje emakhaya okuncane khona kokulinyiweyo babhizi bayahlakula bayalinda benze yonke into
ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 likhumbule ukuthi ingabi mide kakhulu imbiko yenu njalo ingabi lamazwi ethukayo kumbe awenketha bechavi likhumbuleke ukuthi siya live streama kukhasi lethu le-Facebook i-VOA Ndebele njalo sithanda ukubonga lokwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook kanye labasilaleleyo ke ku-radio uGod knows Khumalo uthi morning msakazi we-Studio 7 koBulawayo Lupane eJocholo ngiyalibingelela ngise-Bryanston eJohannesburg uGod knows lo Khumalo uJohn Tatherela uthi livuke njani sihlobo uMandla Joshua Yoram uthi livuke njani msakazi wethu siyabonga ngokusethulela izindaba ekuseni malanga wonke sihlezi sisizwa sisekhaya noma ngabe sekuleli ele South Africa. Caroline Sibanda uthi livuka njani umsakazi kuwe ube losuku oluhle silo limukheni Khumalo la osasi sivukela lapha njalo sike saba lo Jason Maphosa lo Musa Mazivuko ngithemba imicingo lamniso lwaginyile amanye amnabizo singakange sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Ashraf Ghani we-Afghanistan wethule isinqumo izolo ebusuku esokuthi kusungulwe uhlelo lokukhulula inkulungwane zezibotshwa ezingama-Taliban ngesikhathi ibutho leMelika seliphuma kancane kancane kulelo lizwe. Lokhu ngezinye zezivumelwano ezalobelwana phakathi kwama-Taliban lohulumende we-Afghanistan ukwenzela ukumisa impi labo esile minyaka elithumi lasithiyagalolunye. Ezinye zezivumelwano ezenziwa kumalanga angamathumi edluleyo zithi ibutho leMelika eliseAfghanistan lisuke kunyanga ezilithumi lane ezilandelayo, njalo konke kungaqhubeka ngemfanelo amaTaliban azakhomisana umlotha lamanye amaqembu kulelo lizwe. Ibandla eliphikisayo eMozambique ele-Democratic Movement of Mozambique lithi kufanele uhulumende amemezele ukuthi kulempi kwesinye isigaba salelo lizwe eCabo Delgado lapho osokuhlale kulabo malucatsha khona okweminyaka embalwa. Umkhokheli walelo lizwe umnumzana walelo qembu umnumzana David Simango uthi lokhu kuqakathekile ngoba kuzaletha ithuba lokuthi amanye amazwe nenhlanganiso emhlabeni jikelele bencedise uhulumende ukulwisana lamalucatsha la. So kwafa abantu abedlula amakhulu amahlanu, kwathiswa izindlu ezingamakhulu lamakhulu ngamalucatsha awukholo lwesimoslem kulindawo. Kodwa abanye bathi kungenziwa njalo ukuthi kumenyezelwe ukuthi kulempi osamabhizinisi bakwamanye amazwe abaseyi kusungula umsebenzi eMozambique ngenxa yalokho. Weziphathelane lokwenzakala eMelika, umnumzana Joe Biden, ilunga lama-Democrats ophakathi komncintiswano wama-primary elections ebandla lakhe awokudinga ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwalo umnyaka, unqobe omunye wakhe uSenator Bernie Sanders emadolobheni amathathu abalisa eMissouri, Mississippi leMichigan izolo ebusuku. Ngalokho umnumzana Biden wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama engumongameli welizwe umedlule kakhulu uSenator Sanders okuzabangela ukuthi kube lukhona ukuthi amfice lanxa kusalele lanxa kusasele amanye amadolobho. IMichigan iyo ibingumvuzo omkhulu njengoba ilama delegates alikhulu lamathumi amabili lanhlanu okuyiwo atshengisa olamaningi amadelegates ngiyotshengisa ukunqoba kumncintiswane. Amavoti eWashington, Idaho leNorth Dakota alokhu esabalwa. Ngaphambilini kwalolu daba sixoxe nomnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula izomosazwe ukuze sizwe ukuthi umbono wakhe uthini ngalolu daba.
Into engasiza uBiden engamenza ukuthi asondelele embusweni ukuthi uvele ngumuntu ovela embusweni kaObama. Ngumuntu ukuthi abantu abaningi abavotela uObama akade bethanda uObama bazamvotela uBiden ngoba ube ngudeputy kaObama. Ngapha umnumzana uSanders uvele ngumuntu obengekho ku-campaign yabo Obama. Uzakhumbula ukuthi even eka Hillary Clinton uzakhumbula ukuthi ube ngomunye walabade bencintisa uHillary Clinton bezama ukuthi ethole i-candidate yokuba yokumela ama-Democrats. So umuntu ongani ulethuba nxa sikhangele abantu abayibona abavele bevela kwe-establishment nguBiden. Kodwa-ke esikwaziyo ngokubona indlela uTrump angena ngayo kusobala ukuthi i-America kwezinye isuku kayivotele umuntu ngoba evele evela kwe-establishment. Balakho ukuthi bengavotela umuntu ovela kuhlangothi olunxele ekhuluma izinto ezifunwa ngabantu. engiqinisa lokuthi nxa sikhangela uBiden lo Sanders uzakunanzelela ukuthi uSanders ufana loTrump, kodwa uTrump ubekhuluma izinto ezobandlululo kakhulu, uSanders ukhuluma izinto ezithiyisa i-establishment kakhulu. Kuza kuba kuhle ukuthi ke sibone ukuthi nxa uSanders engawina ama primaries nalawa awe-Democrat ayidibana loTrump, yi-election esiyikhangeleleyo, yi-competition esiyikhangeleleyo.
Sibonile njalo ukuthi olwela amalungelo abensundu uReverend Jesse Jackson yena u-indose umnumzana Bernie Sanders wathi inhlelo zakhe ziyananza kakhulu abantu abamnyama. Ungathini ngalo?
Into ayimelayo kamelanga i-establishment, umele ukuqaba abantu bonke nje abazizwa bechiwe ngaphandle benganakekelwa ngumbuso we-America. Yibo abantu abamelwe nguSanders. Njengoba nje uTrump laye waphakama wamela ikakhulu usendo olumhlophe loba abobandlululo obeluzizwa luthiwe ngaphandle, obeluzizwa umbuso usubaphunyukile, uTrump uphakeme wabamela namhlanje ngupresident. USanders ke nguTrump wamademokrat. Sikhangelele ukuthi nxa kungahamba ngasifudlana, ukusekelwa kukaSanders nguJesse Jackson kulakho ukuthi abantu bengathi khushu kumnumzana uBiden bemsekele uSanders, ngoba izinto ezikhulunywa nguSanders yizinto ezifunwa iliningi labantu, ikakhulu abansundu lalaba bantu abancindezelweyo, abantu abangathandiyo indlela iAmerika ebuswa ngayo.
Lo mnumzana Mqondoba Nzima Gonya, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane. Okwamanje-ke nanko umculo kaLikhwa okaNcube esithi Ngiqome.
Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombi enhle, ngizikele ngaphelela. Sondela ngikukhumbakhumbe kancane, ungesabi ikhatshana, angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo. Obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona, ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomntile yaphaphatheka. Sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo. Ungangiqoma ngiyasikhwela nyumbana lesiya sihlahla esilapha, ngiwenjele umfula ugwembe ugcwele, ngingene kweyakho inhliziyo. Now tell him to go to the coming is not the pointing again.
Yebo ke umculo kaLikhwa okaNcube, kambe bangaka bangakwenza okuthiwa nguLikhwa ukukhwela isihlahla nyovane ukuze uqonywe yintombazana. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sibonga njalo abanye abasebesixhasile ebesingelabo kuqala UMK Jau, uselubane, uNomen Ngwenya, uVusi English, siyabonga. Sibaneni njalo kusasa ekuseni kuhlelo olufanayo olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.